Iningi labatshengisele namhlanje abadabuka emhlubulweni weMathezeland bakhala ngokuthi bayangcindezelwa ekukhethweni ukufundela umsebenzi wokonga esibhedlela sempilo bethi lokhu kumele kulungisiswe ngokuphangisa. Umnumzana Patrick Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi indlela abakhethe ngayo abantwana bokungena kuhlelo lokufundela umsebenzi wokonga lonyaka ayiqondanga.
Indlela abathi bathethe ngayo abantwana ayilunganga. Sivele emhlanganweni lo CEO ndingasela ngithetha uyavela ngobani incwadi yathi bami ukuthatha abantwana. So lokhu ku-against ipolicy yegovernment. Sesimtshelile ukuthi kabhalele uminister wakhe, siyakuya uminister kusasa. Asimi ukungena emakhasini uminister aze abuye lapha azolungisa indaba le eyonakele.
Umnumzana Solwayo Ngwenya, umxolisi wempilo, uthi abantu kababekezele ngoba kusalindwe ukuthi kulotshelwe ugatsha lwezempilakahle ngoba bona bengela amandla okuguqula osokukhona manje.
Ngiyalibona sibili ubuningi benu, siyafisa ukuba ngomongikazi nisebenze lathi, kodwa okwakathesi kukhanya kule nkinga ezikhona. Siyacela ukuthi libe ngabantu bokuthula, indaba le izasiwa khonale eHarare ngoba into zonke zivelela khona ngale. Thina silawo amandla anganani ukuthi sitshintshe izinto ezila.
Umnumzana Mlungisi Moyo, ongumhlali wakobulawayo, uthi wonke umuntu ulelungelo lokuthi asebenze kibo, njalo kumele abantu baphiwe amathuba afanayo.
Silapha ngenxa yendaba yokubana kunesing abantwana kade bethathwa, sinanzelela ukuthi kukade kuthathwa abantwana abangasobe region le. So thina sithi njengabantu beZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe ulelungelo lokusebenza kibo, njalo ephiwa amathuba afananayo. Kungabi labanye umhlobo wabantu ukuba yibo bodwa abathola imisebenzi abanye bengayitholi. Njalo sinanzelela imisebenzi enjengenesing ukubana nxa uzaphiwa esebenzisana labantu uzasebenza njani lami lwabo ungalwazi.
Unkosikazi Patricia Chabalala, ongumhlali wakobulawayo, uthi uzoxhasa abantwana bakobulawayo abancishwa indawo zokuba bafunde ukuba ngomongikazi.
Ngizomela udaba lwabantwana abakomthwakazi abancishwa ukuzofunda izifundo zobumongikazi kobulawayo elizweni lakhe. Yindaba engibuye ukuzoyibona ngikhangelisisetshwa ukungena la. Sithe sikhangelisa sasicuthule recruitment okuthiwa yenziwa through the line sima. Kumele abantu baqhatshwe manqamu bekhangele. Sananzelela futhi ukuthi nxa ungena lapho uyafica omongikazi abaningi ngabeshoneni.
UZulu wakobulawayo uveze ukubambana njalo lokuthi bayabandlululwa nxa kufika esikhathini sokuthi bazithuthukise ngendlela ababuye ngobuningi ngayo bezitshengisela. Bathi bayafisa ukuthi lowo onguye owenze leli phutha aphume bembone baxazulule lolu daba ngoba kungalunganga ukuthi babuswe endaweni yabo. Udaba lolu lilulotshelwe ngubathabile Masuku, lalubalelwa nguMike Hore.